Yeah, thina lapha eMelika iMDC USA External Assembly Province sikhethe yena sibili umnumzana uDouglas Monzora ukuthi abe nguye Secretary General wethu. Sisebenze kuhle kakhulu laye uDouglas Monzora, kakhulu esebenza lo chairman wethu uDan Moyo lapha eAmerica, onguye uchairman wethu weprovinsi, and kulokuzwanana kakhulu sibili laye uMonzora, and lathi njenge-external assembly lapha e-America sikhetha umuntu esibona ukuthi singasebenzelana laye, and njalo futhi ngumuntu esibona ukuthi engathuthukisa i-agenda yeparty yethu i-MDC. Asifuni umuntu nje ophomukuba yi-populist nje kuphela, owaziwa ngabantu nje bonke kuphela, engasebenzi kuhle lathi. Uyabona i-problem esibelayo kakhulu le organizing department yethu, especially yena uChamisa, uNelson Chamisa, ukuthi ube ngumuntu ovele njengani kalandaba lama-external assemblies.
Siyabona ukubana umongameli akula omunye okhethiweyo ngaphandle kukamnumzana Tsvangirai. Kungaba kusitshoni lokhu? Liyamthemba ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo?
Ye, asiyamthemba kakhulu uTsvangirai, njalo singemuva kwakhe. Lokho kutshengisa kakhulu ukuthi nxa ungena omunye umuntu sivili ofuna ukuthi arane against yena, kutshengisa ukuthi uTsvangirai lokho esimthanda, sivili abantu bayamthanda kakhulu eZimbabwe, and nguye abantu abamfuna ukuthi abe ngupresidenti.